ngiyabona nxa amathole edlala selisi inkomo kuyabhuca uthuli, uthuli lwakhona luyafana lothuli olubhucwayo nxa amabhuru esilwa. So wena ungazibona uthuli luphongubhuca nje sithaba sithi hayi amabhuru ami sekhulile, hayi yakupha manisile. Abantu laba dade abezanu laba ngasobantu okungabathemba, kanti kungani belokhu bephalaphala ngaphandle bona sibili izikhulu zakhona ezobudlwanguzwangu azikabanjwa. Futhi awusezokwenzakala ukuthi umuntu azidinge uthakathi, yena enguye ethi hayi lapha ekhaya kulabathakathi, kungcono sidingane thina singabathakathi. Lokhu ngibona ngathi ngumadlwane kuphela sizawuzwa nje sebe sithi yabona ungazi i-rerals ungayibala kuhle. Ihlithi yona akutsho ukuthi umuntu nxa esehlolisiswa uzabotshwa. Yiyo i-statement engibona isengathi ingasitshengisela ukuthi siqonda ngaphi.
Kodwa siyabona okokuqala nango unkosikazi Mfumi Ralo okhe esezandleni zabo.
Ye, yikho lokhu kuphela ukuthi antsho ngebhayibhabhelini uthiwa khona ngesikhiwa kwathi kule sacrificial lamb. Indaba ezokudlwanguzwangu ezecropsini zaphuma kudala, kanti laba labantu abezesa labantu abathiwa khona banikwa $3 million kungakwenzanga lutho kule nto ezinengi. Kodwa asithini njengophela sithi ilizwe ledemokrasi, nxa yena umathandamoyo uJustice Mathandamoyo engumuntu oqondileyo uthi yena nginikani ithuba lokuthi sikhangelisise sizabona ukuthi lo obanjiweyo lo nxa ama-facts akhona ubufakazi bakhona bukhona engaza ejele, sesikwazi ukuthi uhulumende lo kamnangagwa hayi ubuthakathi uyabudinga and uyabulungisisa.
Sesizile njalo abanye sebephumele egcekeni ukuthi bethi hayi bona bulalutho abalwenzileyo abafana lo nkosikazi Sekai Zenza lo mnumzana Obert Mpofu.
Labo kabathule njengomalume uMpofu kakathule. Nxa laba bantu bezanu besithi bona unotisayiza ngendlela eqando le kabaphumisa ama-bank statements lama-financial reports ama-audits antsho umasikwa la nsihlale ephumisa every year kulama-annual statements e-econet siyazi ukuthi inoti yakhe yavela ngapha ichaya i-audit kutshengisela ukuthi unoti yonke abanayo bayithenga njani imali yakhona bayithatha ngaphi amaloni akhona akulamfihlo hhayi sathi we are not saying ukuthi bakujezi thina sithi nxa beli kungelalutho abalufihlayo kakuphunyiswe ama-records akhona ama-financial statements jabulela ukuthi hashi abantu laba balezandla ezingamngcolanga.
Ngezinye indlela singathi akula mahluko ozalethwa yikhomishini le entsha.
Hayi phela njengoba yiphele sithi hantshi zikhona i-health ibhala sisithi khona ikhomishini leyani yayikhona leyani yabowabhila labogurtson kuni yabobani mani yaye singani kukhane singcolile. Hayi mina njengomuntu olethi o-one ozwisisa i-democracy ikhomishini i-constitution kasibone ukuthi yile ikhomishini izakwenza umsebenzi wani ukuthi sikhondene kathesi kungaba kungathi kusekuseni kakhulu kasibone ukuthi izakwenza kanjani njengoba sebesinika isampuli le ekaPrisca Mfumela sitakhuluma nxa yicala esivalile nxa yinacala amadali kakhulu newodwa.